abenze bodwa bengabamba abanye abantu ukubadlepadlepa. Uma befuna umzabalazo we-self-determination, bangawuzuza ngendlela ezimbili kuphela zwi. Eyokuqala ikuthi abantu babe le-referendum, bavume ukuthi iMthwakazi Republic leZimbabwe Republic zehlukane. Uma besebenceba bedlepha abantu bonke kungafika lesi sikhathi, kababone ukuthi yibula ukuhlukuluza abanye abantu kungani yizano. Abasakhonkothi, abasalwisani lezano, sebephezu kwenye iphathi layo ehluthwa yizano i-MDC Alliance. Sithi ngabe ngabakwethu, ngabe abathula bangabambi inhlwa ngekhanda. Okwesibili, uma befuna i-self-determination, ye-separate state, kunzima mahlabezulu. Bafanele ukuthi ngabe balezikhali, balamabhesi, babe lembhobho, baba lamasotsha. Kuliwe isikhathi eside esithi long term. Manje thina beZimbabwe sifuna ngani lokho singake sakukwanisa i-negotiations zinhle. Kodwa-ke khathesi bangavele batusele izanu umqondisi wopresident, bayahamba bayahlala ezimbalwini. Khonapha nje kakwazakali ukuthi ungaphi, kodwa nguye ofuna ukuthi abantu babe lomvukela omkhulu kangaka. Bengabamba abanye ama-political parties, abazenzele into yabo, lathi asoze vele sikhulume labo ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma lokwenza lokucabanga kwakhe. Kodwa bangathi besezinto zabo, sebesinceba, sebesigolomba, asithandi lokho. Thina isitha sethu political, esingathi political adversary, yiZANU PF. Laba abantu abathunywa yiZANU PF njengabomondlula nabomqondisi ngama-side show, basicedele isikhathi le-energy lengqondo zethu. Asithandi ukukhuluma ngamanye ama-opposition ngoba sesisazi ukuthi bafunzwa yiZANU PF kuhamba bediliza lapho ababona khona ukuthi iZANU ayilabantu. Umqondisi le-MRP, siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba lenkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani indaba zabanye abantu. Sonke sinje singamaNdebele ngoba uMzilikazi wahlanganisa isizwe sabenhla, sabezansi, labakamambo. Izibongo zabo Qondisa Moyo ngabakamambo sebekhohliwe bona ukuthi bavelaphi. AmaNdebele kuthi ukuthi abantu bonke abakhonza kuMzilikazi ngesikhiwa sithi those who incorporated traditionally food, dress and even art, the language. Yikho ke laba abasebehlukanisa abantu bakaMzilikazi, athi inkosi ayikuthandanga lokho.